Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wandle obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-19 Zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezimela izisebenzi lokhe zihlokoma phezu komthetho omutsha onqabela izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ukuthi zikhalale umsebenzi okwamalanga amathathu elandelana.
Okwamanje kukhanya engani abaningi sebelahle ithemba ngokuthi phela umnotho awuthuthuki.
Amalunga ebandla le-MRP amabili ababesetheswa amacala agoqela elokuguquzela udlame lelokuziphatha okungahlalekanga emphakathini sebekhululwe kwelilodwa icala.
Okusimangalisayo ukuthi uMajor Spiritual Wasengsta utshengisa ukuba inconsistent ngoba icala eli-1 akuvumi ukuthi libe lezigwebo ezishiyeneyo.
Abalwela amalungelo oluntu bathi baqoqa uluhlu lwamabizo alabo abalahlekelwe zimpahla bebadingele usizo kulandela ukutsha kwendawo lapho abakade besebenzela khona eMpophoma Outspan Association Factory eyazakala ngokuthi yispamprekini izolo.
Ngoba abantu abaningi bebeziqhatshile besenza belungisa amasofa ngikhona ngala ma-wardrobe nakho konke besokungani kuyinkampani impela bekubasiza abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ezimela izisebenzi lokhe zihlokoma phezu komthetho omutsha onqabela izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ukuthi zikhalale umsebenzi okwamalanga amathathu elandelana. Umthetho we-Health Services Amendment Act Law usayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kunsukwana ezisanda kwedlula. Abayatholakala belecala lokwephula lomthetho balakho ukwetheswa isigwebo sokupika okwenyanga eziyisithupha. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ye-ZCTU, uMnumzana Jafet Moyo.
Ingcitshi ke ezikhangela ngokusebenzelana sezikhulumile ukuthi ilungile lezisebenzi kufanele libe njani. Amazwe wonke ayakwazi lokho, yikho silama conventions amazwe awasayinelayo bavumela. Silemthetho njalo ama constitution ethu achoyo ukuthi izisebenzi zilelungelo elokwenza konke lokho abathi kathesi akufanelanga kwenzakale. Okusuka kumangalise ukuthi sokutheni nxa ke inkokheli sezisephula umthetho oyiwo owavunywa lanwayo ukuthi izisebenzi zilelungelo lokukhalala umsebenzi. Yiwo phela esithi ngama fundamental rights ezisebenzi ukuthi nxa sokunzima abantu kufanele befake amajoke phansi. Kuyavunyelwa konke lokho, akusoze kubeke into enhle ukuthi zisebenzi ke bese zibanjwa ke izandla. Kuthiwe livunyelwa kuphela ukutshengisela amalanga amabili kumbe ilanga elilodwa. Kanti ke into eyabe ibangele ukuthi abantu belahle amajokwe iyabe ingakaze iresolve kumbe ingakaze igqitshwe kakuhle. Abantu kufanele bevunyelwe ukuthi belahle amajogwe kumbe bekhalale umsebenzi isikhathi abasikwanisayo kungala ma-limitations.
Kona kungenziwani baba Moyo ukwenqabela ukuphuma buthumuthumu kwabodokotela labongi besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe?
Ukulungisisa loludaba ikukhangela ukuthi abasebenza sidinga ama push factors ngesilungu kumbe okubangela ukuthi abantu bedingeke imisebenzi engcono ngaphandle kuyini yikho okufanele kulungisiwe okulungisiswa nxa sifuna ukuvikela ke abakithi ukuthi bangaze baphuma phakathi kwelizwe kufanele sibone ukuthi sifaka imithetho ke ebavikelayo phakathi kwelizwe kumbe singathi ama conditions of service imithetho ke egavena ke ukusebenza kwezisebenzi ibe imithetho ke ebanika ilungelo labo eliyeneleyo bethola njalo imali lethuba ukuzithuthukisa empilweni yikho okufanele kulungisiswe okwamanje kukhanya engani abanengi sebelahle ithemba ngokuthi phela umnotho awuthuthuki akutsheniseli ukuthi lakusasa kungaba kusasa elingcono abantu bangakwanisa ukukhangela imuli zabo so sizabona abanengi bephuma nje phakathi kwelizwe ngokuthi nxa ukhangela ukuthi imuli ungayinikani kube sekuswelakala okusweleyo ukuthi udinge lapho ongasizakala khona yikho sibona abaningi besuka so okufanele sikukhangele kakhulu ikuthi ikuyini okwenza abantu bephume phakathi kwelizwe okwenza abantu bephume phakathi kwelizwe ikuthi kabasuthiseki ngalokhu okukhona phakathi kwelizweni.
Lo ke ngumnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi AZCTU. Uhulumende yena uthi lumthetho uyadingakala ngoba akumelanga odokotela labongi bafake impilo zabantu engozini ngokukhalala umsebenzi. Amalunga ebandla le-MRP umnumzana Lwazi Khanye lo nkosazana Sindisiwe Goitse Moyo abebesetheswa amacala amabili agoqela elokugqugquzela udlame lelokuziphatha okungahlelekanga emphakathini sebekhululwe kwelilodwa ngumantshi wakobulawayo umnumzana Tawenga Sangster. Intatheli zindaba e-Studio 7 uGaina Gumede Saidi uxoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yekuliqiniso ukuthi mhla ka 13 January 2023 uMajor Street uThawengwa Sangster uthole uLwazi Khanye lo Sindisiwe Goitse Moyo bengelacala lokugqugquzela i-public violence okulicala abathi bebotshwa mhla ka 5 September 2022 baletheswa ngemva kokuba babe hambe e-High Court lamanye amalunga ebandla besiyachiya i-petition bekhalaza ukuthi ukutransferwa kwamalunga ethu esuswa eGami esiya eChikurubi laseGwanda kwaku unconstitutional and unprocedural ngobubili babo batholakala ke sebebotshwa phambi kwebulawayo High Court lapho kwakulamapholisa ayehlome ephelele ababamba ke ngobubili babo abavalela Bulawayo Central Police Station ebethesa icala loku incite i-public violence loku behavior in a disorderly manner in a public place baqhubekile ke behamba ekhothi kusukela last year kwaze kwathi ke mhla ka 13 uSangster wathi kabalala icala.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le MRP obeqoqa ecingweni le Studio 7 ese South Africa. Abalwela amalungelo oluntu bathi baqoqa uluhlu lwamabizo alabo abalahlekelwe impahla bebadingele usizo kulandela ukutsha kwendawo lapho abakade besebenzela khona eMpophoma Outspan Association Factory eyazakala ngokuthi kusespamprekini izolo. Bekukhandwa amasofa, imibheda lokunye okunenginengi kulindawo njalo kubikwa bekulabantu abafika phose amakhulu amabili abanye besebenza ngokusemthethweni kodwa abanye bezisebenzela nje bengela mvumo. Umnomzana Stanislas Dube, umgcinisihlalo wempophoma leMachobana kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uchasisela usithandekile emhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Into ngikhona kuzahlukuluza kakhulu, ikakhulu abantu kade bephila ngasesibamprekini, ibikuncedisa kakhulu ithedya reduce udubo, ngoba abantu abaningi bebeziqhatshile besenza belungisa amasofa, ngikhona ngala ma-wardrobe lakho konke, besokungani kuyinkampani impela bekubasiza abantu, yokusiza even ngapha kuma-communities ayinokuthi to affect. Abanye kade berenta ezindlini zasempophoma leMachobana, so nxa berenta kade bethola ukuthi kade kusenzakala ukuthi bebebhadala kahle izimali, sebetshelwe ngamasofa ibhizinisi yabo isifile, kuza kuba lo hlupho kucommunity ukuthi babhadale. Ngiyazi ukuthi kuzavumbuluka izinhlupho zokuthi kathesi sibe siyabe sesihlise sikhulumisana nabantu kungasabhadalwana kuhle. Ama-sanitary shops amaningi akoBulawayo laphandle, amaningi evele supplier yimpophoma outspan, akulahlekelwa ngabona bodwa. Ngitho lama shops kuthi kuza kuba lobunzima, kuyaqalisa ukukhwela izinto, uzothalanisa ukuthi amasofa angkhona ayabe sedura, ama-wardrobe angkhona ayabe sedura. uBulawayo wonke jikelele silahlekelwe ndawonye, sikhala ndawonye laba abantu abafowethu abangabe belahlekelwe. Sicela uncedo ukuthi abantu laba bethole ukuncediswa ukwenza ukuthi beqalise kutsha. Njalo okunye kwangikhona, I think badingeka ukuthi bathole ispace esingabe sivulekile, ngoba laphana le congestion ibisiningi kakhulu. Kudingeka ukuthi bathole indawo ema-factory, ngoba khona khona ngakade kule spacing engxa engaka kuthanga izinto eziningi.
Kuyini elizakwenza njengalabo abamele amalungelo ezakhamizi ukubona ukuthi udaba lolu luyahlolisiswa, njalo abantu bezuze mhlawumbe sengathi ikuphathiswa?
Khona lapha sikhangelela ukuthi okunye okuzayenzakala yikuthi sibe le meeting le city council, njengobana bebevele besebenza besekuma-premises e-council, ngoba kunje kuyabe ngiyazi ukuthi inyanga isiphakala phakathi, kulama-payments afunakalayo, kufanele i-council iwaive ikwazi ukuthi hayi abantu laba bawonakalile. So we'll engage i-council. I believe there is a meeting eza kuba khona nge-Friday, so ingaba khona leyo meeting nxa iphumelela, kutho ukuthi kuzaba le ndlela yokuthi sincedisane. Then at the same time, thina njengoba bengike ngakhuluma ngendlela yokucompile the number of people abasebenzela ngikhona ngale, ukuthi sizame ukudinga laba abangabancedisa ukwenzela ukuthi bathole i-start, ngoba kwakhathesi sigaba sela start. Njalo khona vele bekuluhlelo kade luluhlelo uncedisa even uhulumende ukuthi ube kukhava ukuthi kungabonakali i-gap ukuthi hayi uhulumende kumbe lapha akaqhathanga, ngoba abantu bebeziqhathile bebesebenza, njalo bekutshengisa ukuthi abantu bayenelisa ukuzenzela imisebenzi yabo yezandla. So ngaleso sizathu still uhulumende I think uzafanele ukuthi sinxuse maybe nge-funding, babafunde ukwenzela ukuthi bethole i-start beqhubeke nge-project yabo. I still remember there is a day esike sahamba sizama ukuthi sikhangelisise, ngoba bekusekuswa le expansion lapha kade sekungenwa khona, abanye sebengena besehlela ngase-park ngakhe, ukuthi sizama ukuxoxisana labo ukuthi hayi ngeni lihle sisebenzele endaweni yini. Some were so violent, ngoba ngigcine sembona abantu bangikhona sebekhanya be-attack umuntu owayethatha nje ama-photos owayekhona, bebuza ukuthi uvile ungubani yena.
Lo-ke ngumnumzana Stanislas Dube, umgcinisihlalo wempophoma leMachobana kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, obeqoqa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekhona le kweBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa asekhuthaze abachayeli ukuthi bengagijimisi izimoto ngesiqubu. Lokhu kulandela umfanekiso wevidiyo osabalale enkundleni zokuxhumana otshengisa amabhasi amabili exotshana ngesiqubu. Enye yamabhasi yacina ithayelela emoteni ebizimele. Kubikwa kubhubhe umuntu oyedwa kulingozi. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-NewsHawk liludaba lokuthi i-Commission yezokhetho e-ZEC yafaka amakhulu namakhulu abantu endaweni zokuvotela ezingayisize qiniso ezilenombolo zama-district courts ezokuzibazela. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani Studio 7, salibonani balaleli nabalandeli wa Studio 7. Hayi, siyazizwa izinkulumo eziyakhayo nezichithayo, kodwa umuntu uyabe sizwa ukuthi yena kuphi. Ndebele amahle, thwakazi omuhle, siyalicela phela ngumusa kaNkulunkulu osezulwini. Siyacela ukuthi njengoba siku 2023 nje sibhekane nomqansi omkhulu kakhulu, oda sizameni ukuzenzela utshentsho lwethu, sivote le iMRP. Ungazibona uyindebele usafa ku 3+6 usafa ku zani, nguye problem, nguye idibe kudleni kwamandebele, kodwa isifani ngoba lawe siyakubona lokuhlupheka nathi. So siyalicela mandebele amahle, nivotele iMRP nonke, sibe namakhansela ethu kobulawayo, sibe namameyazi, sikhona ukuvuselela isizwe sikamthwakazi. Okhulumayo nguzenzele Ncube ebuye eplanti ngokuhlala ngisedibhastoti. Ambonge, ngajabula kakhulu lo mlayezo uma ungafika konke labandebele. Naye itraka siyayibona lapha nithwele amathimba from Jolojo to Matshonaland.
Studio 7, Studio 7, siyanibingelela, siyanibingelela. Obingelelayo umshayeli wezindlovu wakondolwane eplanti. Hawu, ngithi ngiqinisa abantu bakithi idolo ikakhulukazi bakamthwakazi. Yebo, ngithamba isidolo. Hayi, asiyeni phambili bakithi, asiyeni phambili. Ongafundanga asizameni ukumfundisa, ongabonanga asizameni ukumvula amehlo abone, ngoba vele ikhesi le esikhuluma ngayo manje ekamakhuphe ku-CCC ibuhlungu kakhulu, kodwa ke ingeyokugcina, kufanele udwaye engafundanga safunda. Abaningi sasivele sikubhekile senza lokho ngesilungu kuthiwa is a looking with interest. Sasivele sazi ngamhlophe ukuthi ngeke azayendawo kulabana ba nalo umfana omncane othandwa kakhulu, ukuthi umfana omncane kangeni, umfana omncane kangeni uyayazi i-grand plan, uyakwazi ukuthi kuwuhlelelwa kubo khona le esishoneni ukuthi bazosiphatha ngapha, bazosiqoqobana. Ukwazahle lokhu ukuthi vele umhloso yabo enkulu ukuthi basiqoqobane. Ngiyabonga, ngiyabonga Studio 7.
Studio 7, Studio 7, vuka njani lonke khona ngapho. Hayi, thina siyavuka right here. Kanti u-City Council uqala wayelamaphoyisa akayigijimisa abantu abadayisayo, kanti athi siyehlulwa kwenu njalo abantu laba engizivele khuluma laba awula muntu wakobulawayo lapho, abantu bonke abavela eMashonaland, kanti kibo abakhona ukudayisa yini? Heyi, bantu bakomthwakazi, sivulana amehlo. Abantu laba bazolingcolisa ithawuni yenu, idolobho lizangcola. Lokhu libabhekile, thina sesibalekile, sibalekiswa yibo bona babuya. Lokhu bengena bonke nje baze bephelele ligcina lonke lingasela makhaya khonapho. Badudulene abantu labo bebuyele kibo, beyidayisa kibo, lani lithole indawo zokuthi lidayisele, lenze idolobho lakithi ibe smart. Hayi, lokho kuyikho khona, ngifikile ekhaya sibili, hayi kangcono ngiyophelela ereserve akule town. Itown yanuka, awuseyitown osiyaziyo. So hayi, vulana amehlo mandebele. Noma lisithi umfana omncane, umfana omncane waletha ukambarami. Ukambarami umhlobo bani? Kajakulo bangaba ngamakhansila wesindebele nomba besikhalangene nomba besitongene. Lowo lisithi umfana omncane, umfana omncane wokwenza, vulana amehlo mandebele. Kajakulayo umuntu owakithi okhona ukubusa, abakhona ukubusa ngabe eMashonaland kuphela. Vulana amehlo mandebele, vulana amehlo sibili, lwavule kahle libheke ukuthi kuyini okwenzakalayo. Hayi, uphonguhamba njengathi lithongololo, uthi alibona sizwa amafili class. Nazaba izikorogo zabanye abantu o second class. Every time mhlawu indebele lisek abantu eminye imhlobo engama second class. Hayi, vuka mthwakazi vuka. Bazani komthwakazi.
Studio 7 njani? Izwele zibagu ya shwele utu wakana hapa kwa wani lize eli li 90% ububi kuphela ubuhle mina noma ngikhali 10% ngisacabanga ukuthi yini amboni kule nto enhle mina azi ukuthi ungakhangela amasotsha amaphoyisa ona lawo izikhulu zakhona ngomnawo namaminister zakhe labantu bezano badla nje ngobubi kunama ma ungafaka example ungafika eborder azi ufike uyathola kunamagrupu ayi-7, 8, 9, 10 bebuya kuwe 1 by 1 ebuya kuwe umuntu ekutshethi mina ngiphethe ngapha kwa-agriculture kholapho yake kutshela ukuthi vele ufuna imali omunye ethi nangikwesehedi ngifuna imali lami eceleni lo chaya la ephakathi amaphasiport la ufuna imali izimu layifuna imali amasotsha uma uphuma phandle afuna imali amapholisa afuna imali uyazisola nje ukuthi usiyafuna ekha ufika ngala ejenisini uma uphikisha uyathathela izinto zakho mase hayi vele laphana mina ezimbabwe bakithi sithwele nzima so bona vele ngephuma amaphosa phela ngathi ayahlupheka ahlupheki ayazi ukuthi adla abantu kakhulu abaphuma ngaphandle abahlupheki nix bayazuthi bayahlabona ekhona bahlupheka bayasuthela abantu balezindlu zoba izinto into ezibehlupheka babona begqoke ifoni yane ezimbabwe ebhangukileti bahlupheka bahlupheki labantu bayasutha lapo sasiwabona belokhu bevikele uhulumeni wabo hayi kodwa washo umagalamafu athi bona hayi izelo zabo zizabalandela lami ngikhona kuzabalandela siyabonga
hayi siyabonga Studio 7 ngelisipha khona indaba ezinhle kangaka kodwa mina ngisho ukuthi laba bantu abemaketi ngalabakhishwa i-council hayi kabaphumi nxa befuna ukwenza ubushapha bebenzile arali khona lo bushapha babo ngoba kamboni ukuthi bona nxa sebesenza ubushapha besebevala ubushapha babo ngezana kodwa bezazi mhlophe phula ukuthi asibo bezana kodwa mbonani bangaphuma nxa besithi izani ibapha ayibanike arali khona le ndani yobushapha nothi yaphana ngobulawayo so mina ngithi kabaphume labana bantu kansila izimsebenzi wabo bekwenza ubushapha eharari khonale arali bekwenza ubushapha nothi lapho kobulawayo
basakazi bethu abahle be-studio 7 lathi esilaleli i-studio 7 asibongeni ukuvuswa yinkosi isiphile ayisigcinile silesicelo mani senyuzi zethu lezane zekuseni ezile mbono yethu siyazicela lingazimisi leziyana izwe ezingani zisibone ngani ziyezwakala ngcono kathesi sigijimela ekutshayeni intambo but lezane zekuseni zingasicatshela imbono yethu sizayiveza nini sesilamanye amacebo esingukuthi sicebisaneni ngawo thina ngokwethu ukuthi kathesi madoda sokukubi kasenzeni so kasenzeni so kasenzeni so but ngasingasekho lezane indaba zekuseni lezane lisitimela zibone ukuthi lizwe imbono yethu sokuyingozi emangalisayo nje walibona lokuthi siyavala ukwenza imihlangano siyatshaywa vele sokufanisa izinyenzele nje sicebisana sikhatshana khona le khonale kungcono ukuzwa ukucebisana ngaleyo ndlela ngoba ukuthi sibuthane sicebisane lugodo sicebisane ijele ukuthi uzofele khona ungaphumi isicela lizivezi lezane indaba lezane ezekuseni nxa kungela sizathu esenze zasicatshela sokulamalanga singazitholi besazi ukuthi kasikho nge-weekend but kathe sezigijimele emjahweni okusesiye kuwineni bese sicoli nje kukhululeka into yonke abantu bakhulumisane kuhle ukuze kubalekiswe ingqabano konke lokwenza okukhona ngiyabonga
amatshono bengizama ukuthi ke ngicebise abantu bakithi lapha emathebeleland laba afuna uhamba ne-MRP I think kumele bazwisise i-patriotic bill le ebhale kathe sabantu i-patriotic bill leyana ithi if you are not patriotic bayakwanisa ukuwithdrawa i-citizenship yakho I think abantu abaningi singathatheka ngodumo lokuthi MRP asibo bezimbabwe asibo bezimbabwe MRP bazathathelwa i-citizenship especially umqondisi yalo mboni ngathi i-patriotic bill le legally izamthathela ukuthi ngumuntu wasezimbabwe abe stateless angabi lelizwe okuthiwa uvela khona abantu-ke bengathatheka abaningi ikakhulu maybe to advise laba abasegoli maybe abasegoli bathemba ukuthi they can even stay abanye ngama-citizens asegoli but if you are in Zimbabwe ngibona ngibona ngathi patriotic bill le izakwenza enyi inyonga nyonga esabekayo abantu bazathathelwa citizenship izithupa bazathathelwa kuthiwe wena andithe awusowe Zimbabwe ngwakomthwakazi go to that nation oyithi imthwakazi wena it's very delicate legally delicate indaba yakho ukuthi uthi wena angisowe Zimbabwe ngapha ubamba isithupa seZimbabwe I think uzakhosta abantu abaneyinkono citizenship laba bantu bempumalanga laba ngiyababona indlela abafuna ukwenza ngayo bafuna ukuthi becine besithi wena andithe awusowe Zimbabwe visa kamaphepha wonke eZimbabwe mayisithupa sakho siyabhalwa citizen of what njengoba thina sibhalwe Zimbabwean citizen abantu abakunanzelele khonoko i-citizenship izahamba
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, usomlomo wedalele The House umnumzana Kevin McCarthy ubikwa esithi uzasusa amalunga ebandla lama-Republicans kukomidi ecubungula oyingumongameli umnumzana Donald Trump. UMcCarthy uphinde wathi uzakhetha enye njalo ikomidi ezakwenza lumsebenzi. Kodwa owayengusomlomo unkosikazi Nancy Pelosi owamademocrats uthi nxa elemelika lifuna ukuthi kube lokucubungula udaba luka lomvukela kaTrump kumele kususwe amanye amalunga ebandla lama-Republicans ngoba besazakala ukuthi bayameseka uTrump. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani udaba lolu.
Akula kubambana kubandla lama-Republican and I think abantu abaningi uMcCarthy bamazi bamkhumbula ngelanga le-insurrection ngoZibandlela 2021 lapho abalandeli bakaTrump abazama ukuthumba ngayo i-House bezama ukustopa i-certification kaBiden ukuthi kukhawuntwe amavoti amenza ukuthi abe ngu-president. So ngokubona kwa ami ama-Republican ubona ngokwawo awabambananga and uMcCarthy bebengamfuni ukuthi kube nguye oba ngusomlomo we-House. Okusho ukuthi kusiya phambili sibona ungathi kuzoba nzima for yena uMcCarthy ukuthi engu-speaker akwazi ukuthi a-control i-House ngoba sibone befaka ama-demands abo amanye akhona vele ungathi a-ridiculous ngoba enye yakhona i-demand ngeyokuthi even umuntu oyi-1 owe-Congress angakwazi ukudemand ukuthi uMcCarthy makehle or uspeaker makehle esihlalweni ma bengavumelani laye. So I think kumenza abe weak uMcCarthy njengo-speaker ngoba manje every time mayemi lapho uyabe lokhu ecabanga ukuthi la ngingaphazama anytime anyone angathi kumele ngi-record.
Ngokubona kwakho uTrump engaba elesandla na njengokutsho kwabanye ukuthi nguye ogcine esenza ukuthi uMcCarthy akhethwe uba ngusomlomo, njalo umbona elokhu elamandla yini ebandleni lama-Republicans umnumzana Trump?
UTrump siyazi ukubana ibandla lama-Republican ulokhe elamandla amakhulu kakhulu ngoba abaningi abantu abasupporta uTrump ibona abavotela ama-Republican la esiwabonayo khona manje. So I think ngiyakholelwa ukubana kuliqiniso ukuthi nguye owenze okhulumela laba abanye abayi-20 ade bengafuni ukuthi uMcCarthy angene wabakhuthaza ukuthi mabavotele uMcCarthy. Kodwa siyazi ukuthi amanye ama-Republican amaningi especially ku-Senate abafana labo uMcConnell bafuna ukuthi i-Republican Party iqhubekele phambili ihlukane ikhohlwe ngokwa-Trump okokudala lokho ngoba I think bayabona ukuthi kuya-divide party isebefuna ukuthi ama-Republican mayengabambana babe lo mqondo omunye mabephusha ama-policies abo abafuna ukubona esenzeka.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni seVirginia. isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso ezimela izisebenzi lokhe zihlokoma phezu komthetho omutsha onqabela izisebenzi zogatsha lwempilakahle ukuthi zikhalale umsebenzi. Amalunga ebandla le-MRP amabili abesetheswa amacala agoqela elokugqugquzela udlame lelokuziphatha okungahlelekanga emphakathini sebekhululwe kwelilodwa icala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilapho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.